Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 kuMpalakazi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho.
Kukhanya sokulokufuthelana okukhulu phakathi kweleSouth Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 eleSouth Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBait Bridge bengelamaphepha.
Ukuvuka esithi passport kaibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passports kuphela kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe benzima kakhulu. Akudingakali lokhu ngokuthi lizwe kalisela mali ayisibabe banga ukuthi lingabi le mali.
Sokuqhamuke ukuxokozela ukukhulema ofisini kaMsitheli elizweni lonke jikelele abantu bezama ukuthatha amapassport phambilini kokukhezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Abathinteke kakhulu ngempi ye-Israel leHamas ababikwa kungabesiPalestina abaseGaza abangasela mizi njalo bengafinyeleli usizo lokudla lemithi yokwelapha abalimeleyo phakathi kokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhanya sekulokufuthelana okukhulu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe phezu kodaba labantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 eleSouth Africa elithi libavimbe ngempelasonto ukungena kulelo lizwe emngceleni weBait Bridge bengelamaphepha. Ugatsha lobana ngokulondolozwa imngcele yaseSouth Africa oleBorder Management Authority lwethu lombiko namuhla lugcizelela ukuthi kuliqiniso ukuthi luvimbe abantwana labo lanxa nje uhulumende weZimbabwe kulandula lokho. Kumbiko eliwethule enkundleni zokuxhumana lolugatsha luthe abantwana laba batholakale emabhasini akade evela eZimbabwe angamachumi amane lamabili 42. Njalo luthe luzaqhubeka luvikela imingcele yalo ngokwenqabela abantu abangelancwadi ezifaneleyo ukungena kweleSouth Africa. Umphathintambo weZimbabwe obona ukwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo yena wethule umbiko ezolo esithi kuphenduse abantwana abedlula kancane ikhulu kuphela 124. Kwathi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule umbi wethu uthele esithi ngamanga akhulunywa iziphathamandla zeSouth Africa. Kodwa umphathintambo wendaba zasekhaya kweleSouth Africa umnumzana Aaron Motsoaledi laye uma leziphathamandla zelizwe lakhe ekuthini ngempela bavimbe abantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane. Kucatshangelwa ukuthi abantwana laba bebesiya ebazalini babo abasebenza kweleSouth Africa njengoba izikolo zivaliwe. Kambe loludaba lungadala ukufuthelana yini phakathi kukahulumende weZimbabwe loweSouth Africa? Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bahambile eSouth Africa besiyabona lokuyajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumelela izweni bayephephela eSouth Africa ilizwe lonke ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe leSouth Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khona okwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana labo. So abazali bayefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo. So kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lengabe lingayisilo, kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali bayefisa ukuba nabantwana babo labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo.
Indaba kulokungavumelani esikubonayo lokho.
Ngibona ngani bavumelana mina. Abangabe bengakuvumelani ifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe. Ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kangaka baphumile elizweni. So kuyabeka ukubonisa ukuthi uma kuphuma abantwana abangu-400 ungena abangu-100 njengokutsho kwakhe nje. Bephunyiswe ukubana abazali babo abakho elizweni. Kuyayangisa vele nje uma lilizwe. So ngibona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni.
Udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe ama-passports lungaphi?
EZimbabwe ipassport into enzima ukubana umuntu ayithole. So abantwana bayahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo, abakwanisi ukuzithathisa. So kunzima ukuthi umntwana abe le-passport umzali wahamba emthiye emncane.
Singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende weSouth Africa loweZimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona?
Akumangalisi uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa akulabudlelwano. Ubudlelwano buba khona kuma-individuals akuhulumende weZimbabwe lohulumende weSouth Africa maso kusiba lamadili. Yiko okulobudlelwano obuningi kodwa obugcina buhluphekise abantu. So ngibona ngani kulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende weSouth Africa ama-individuals abenefitayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo. Bona laba beSouth Africa uma sokusiya entweni zabomayini kumafarms abakunikwayo ngohulumende waseZimbabwe. So uhulumende bangu-2 balezinto eziningi abangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Umphathintambo obona ngendaba sasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe obengenelisa ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubesemhlanganweni.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe isisungule uhlelo lokuvikela izifundi emigwaqweni. Uhlelo lolu iluqale esikolo seGlenview 8 Primary School lapho okubikwa kulabantwana abayisitshiyangalombili abafela engozini zemota, abanye abaningi balimala kuminyaka emithathu edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Macleo Mapfumo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe uthi balesifiso sokuthi zonke izifundi zeZimbabwe zivikeleke emigwaqweni.
Nxa sikhangela iSafe Zone sithi indawo yonke elekolo kumbe ilocation kumbe etown nxa kulekolo sifuna ukuthi indawo yenaleyo iba safe njani. Akube ne-infrastructure eyenza ukuthi abantwana nxa befika esikolo nxa bephendula endlini bakwanisa ukukrosa kuhle, kube kulama-zebra cross, kube kulama-raised pedestrian, lama-hump ayenza ukuthi imota yehlise ispeed yakuthi abantwana bakwanisa ukukrosa kuhle. So iSafe School Zone sifuna ukuyi-introduce ukuthi iZimbabwe yonke nxa kulesikolo asifuni kuze ukuthi kulo mntwana owafa emgaqweni ngendawo zokuthi imota zihamba too fast.
Sibona lapha kulo hlelo eluluqalileyo eGlenview 8 Primary School. Lolu hlelo lwamukelwe njani ngabantu beGlenview?
Abantu beGlenview, especially abantu beGlenview 8, kathesi nxa ngikhuluma ngiyathi i-appreciation yangkhona si-positive because bona laba abantu be-community uyakwazi ukuthi umntwana akula nto ebuhlungu njengomntwana ofayo yonke likhanyele. So abantu abeGlenview kade bengama-first responders but sometimes baya bengela izinto zokuthi bancedise abantwana labo. So iSafe School Zone sebayithole positively and ama-partners amaningi ade e-willing ukuthi ancedise ama-businesses akhonapho eduzane ade e-willing ukuthi ancedise. So infrastructure yonke le esifake eGlenview 8 ayincedanga kuphela iGlenview 8 but she assists ezinye izikole ezifika 5 eziseduzane le area yena leyo. So impact yangkhona kathesi nxa si-assessa siyathi hayi sesi-atshainile at least 50% le project yena leyo.
Nxa sikhangela izakhiwo elithi lizifakile lapha izakhiwo ezinjani laphana?
Nxa sikhangela i-road le iwelavola singakhangela khonapho esafaka khona i-infrastructure ku-Glenview Way no-Willowville. Kule moto eziningi ezisebenzisa i-road yena lezinye ezivele e-Glenview ekuliyo e-Tube Farm. So i-high traffic volume siyenze i-assessment sasibona ukuthi kule-high traffic volume eyayidlula khonapho. So sayikhonsela njani, safaka ama-hump, safaka i-raised pedestrian, safaka ama-rumble strips. Wona lawo ngama-mechanisms asebenzayo khathesi ukuthi imota iyehlisa i-speed because ayikwanisi ukudlula khonapho ine-speed yedlula 30 kilometers. Then indawo ye-speed limit sesiphusha also lathi ukuthi indawo zona lezo zibe ne-speed limit e-30 kilometers ukuyehla. Siyathengena imota nxa ihamba lama-20 kilometers ama-chances okuthi atshaye umntwana ayabe low.
Kuyiwa phambili-ke laphana kuyini elikuhlelile?
Sisiya phambili lapha thina khathesi siyalungisa i-application ezasincedisa ukuthi sidetermine ukuthiwa ngama-high risk location. So ama-high risk location lawa azasitshela ukuthi singayisebenzisa i-application leyana, let's say sisemagwegwe, singayisebenzisa izasitshela ukuthi lapha emagwegwe kunezikole ezingani and ama-high risk location ezikole zonke zemivuku zamagwegwe ezingani. Then sesizafaka khonoko maybe ne-local council or ne-government siyitshele ukuthi hhayi khangelani lapha ukuthi abantwana nxa besendaweni leyi it's a high risk location, sifuna ukuthi lisincedise ukuthi abantwana babe-safe nxa besiya esikole.
Lo ube ngumnumzana Makhleo Maphumo owenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu emahofisini kamsitheli elizweni lonke jikelele, abantu bezama ukuthatha ama-passport phambilini kokukhwezwa kwembadalo yawo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi kusukela mhla ka-1 ngoZibandlela inhlawulo ye-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa izakhwela isuka kumadola emelika likhulu lamathumi amabili i-$120 isiya kumakhulu amabili amadola i-$200. I-passport yesiphangiphangi ephuma ngemva kwamalanga amathathu yona ikhwele isuka kumakhulu amabili i-$200 yaya kumakhulu amathathu i-$300. Lokhu sekudale ukunyakazela emahofisini kamsithele endaweni eziningi ezigoqela eHarare koBulawayo, eGwanda laseLupane, abantu bezama ukuthatha incwadi zokuhambisa inhlawulo ingakakhweli. Abanye sebelala endwendweni bebambe indawo kodwa ngobuningi babantu. Abanye baphenduka bengenelisanga ukufaka amaphepha abo. Ukuze ukuqedwe lolu daba, uhulumende uthi amahofisi kamsitheli asezavulwa ekuseni ngehola lasikhombisa 7 a.m. ayevalwa ngehola linye ntambama ngo-7 p.m. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu-ke yikho kuthiwa yikubusa kaba abantu, ukuthi uyavuka nje noma ngalophi usuku ukhweze izinto ngendlela yona le esiyibonayo. Nxa kusenziwa nguhulumende khona lokho kwenza kube kubi kakhulu, ngokuba phela ngabe kwenziwa ngamankampani azimeleyo bekuzathiwa khona hayi kazwisisa ukuthi abantu bahlupheka okungakanani. Kodwa uhulumende kamutshanga lo hulumende ule minyaka engu-43 ebusa abantu, ngakho usiza ubuyanga ukusweleka kwemisebenzi, ukulala abantu bengadlanga, uyakwazi uhulumende lokho. Ngakho ke ukuvuka esithi passport kayibe imali engaka kuyinto esabeka kakhulu. Singakhohlwa ukuthi asoma passport kuphela, kunenge okunya kukhwezileyo okuza kwenza ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe nzima kakhulu. Akudingakali lokhu lakancane, ikubusa kaba abantu lokhu. Abantu abafanelanga bajeziswe ngento engabaqondanga ukuthi lizwe kalisela mali ayisibabanga ukuthi lingabi le mali. Ngakho ke akufananga imali ibisisiyadingwa kubo bezihluphekela vele.
Abantu abaningi bayakhala Ncube, bathi imali yama-passports entsha le iphezulu kakhulu njalo kabayenelisi. Lina njengenhlanganiso emela abathengi, emela uZulu, kukhona elingakwenza yini kumbe elingakuxwayisa?
Isifiso sethu njengenhlanganiso njengabantu beZimbabwe ukuthi yonke into ibe lula kuye wonke umuntu othenga isinkwa, othenga imota, othenga ikhuba lokulima, odinga umthanyelo obhadala ischool fees, konke kweneliseke kunye lepassport. Ipassport kulomhlaba esikuwo namhlanje ifanele ibe lula ukuthi tholakale. Asike siqathanise lalokho okubhadalwa ngabanye eSouthern Africa, uzabona ukuthi thina sibhadala imali eningi kakhulu okungadingakaliyo. Ngakho ke uhulumende siyamkhuthaza, siyamkhumbuza njalo ukuthi kuseZimbabwe lapha abantu bayahlupheka, abalayo leyo mali, kanti ke kanandele ama standards akhona ku region ibe lula ukutholakala ipassport. Lokho ke kuyinto eqhakatheke kakhulu kulokuthi abantu bathwaliswe nzima ngalendlela.
Khona ukuphithizela abantu besiyadinga ama passports, lokho lokuphuma buthumuthumo elizweni, singathi kuvezani ngelizwe leZimbabwe?
Ukubona abantu begijima kanje bezama ukuthi bathole ama-passport, bazama ukuphuma eZimbabwe ngokuba abantu baphakathi komlilo, baphakathi kwembiza eboyilayo, bazama ngendlela zonke ukuthi bangaphuma baye ukuze bakwazi ukondla abantwana. Kuvele kumele kukhumbuze bona laba basezihlalweni ukuthi ilizwe kalimanga kahle. Nxa ubona abantu belayine ngale ndlela bezama ukuthi ngabe bayathola i-passport ibe indlela yokubaleka. I-passport yeZimbabwe isiyo ndlela yokuvakatsha. Abamanye amazwe nxa bethatha ama-passport babe siba ngama-tourists bavakatshe kwezinye indawo. EyeZimbabwe i-passport ngiyokubalekela iZimbabwe, ngiyokuyadinga ukuphila kwenye indawo, ngiyokubalekela uhlupho, ngiyokubalekela usizi, ngiyokuyadinga ischool fees, ngiyokuyadingela abantwana impupho ukudla. Ngakho ke bekungafanelanga ukuthi idule ngale ndlela. Kanti ke khona lokho ukubona abantu belayine ngale ndlela beyidinga ipassport sengathi isinkwa, kuyaveza kamhlophe ukuthi kabaphili kahle elizweni, kababuswa kahle elizweni, bayahlupheka, bafuna ukubaleka, bafuna ukuyasebenzela abantwana.
Umnumzana Efidlela Ngcobe ngumkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ekoBulawayo. Odokotela sebesikhiphile isigodo eside ebesihlabe uFuture Chuma duzane lelihlo, wahlala insuku eziyisithupha sinamathele. Abazali, izihlobo labangane badinga uncedo lokumelaphisa ngoba bathi kusakude phambili ukuze aphephe. UFuture ofunda eSilima Primary School eMpandeni esabelweni seMathabeleland South wahlatshwa isigodo edlala labanye abantwana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo, kwehlula ukuthi odokotela basikhiphe, waze wayahlinzwa sokwehlule insuku ezinhlanu duzane lelihlo eParenyathwa Hospital eHarare. Izihlobo labangane babonga umsakazi weStudio 7 owethula udaba lolu emsakazweni lenkundleni zokuxhumana. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Deni Sibanda, omunye wabancedisa ukudinga imali ezasiza uFuture.
Esibhedlela esikhulu ngeselizwe eParenyathwa uthe efika lapho ke manje kwathatha nje isikhathanyana ukuthi baze benze umsebenzi operation, ngoba odokotela bebethi nabo no kukhona izinto ezishotayo abangelakho i-operation yike bayenze. Umdeni labanye abantu besebecabanga ukuthi no ngcono ke akhitshwe elaphana ku-private, so besokushota nje isimo sezimali. Kodwa ke kuyithe ngokuhamba kwesikhathi kwatshintsha uhlelo, bagcina beyi-operatile lengane basikhipha ke leso sigodo esiyide kakhulu ngempela, nxa yokuthi masisizwa kuthiwa besingathi siyathinta ngisho lobuchopho singene elihlweni nabo. So isigodo sigcine siphumile kodwa isafuthelwa kwamanje ingane.
Ye, okwamanje kuhamba njani Sibanda nxa sikhangela ke isimo sejahalele?
Sibhizi laphana sichaya izimali. Izimali sezibatshaya ngempela, bayaphathisa uMahlabezulu uyaphathisa ngempela. Sibonga kakhulu umsakazi weStudio 7 uyiwona oqale ukubhala ngale ndaba. Uma kubhalwe le ndaba kwafoka ama-numbers abantu abacontactayo, siboneke abantu abaningi sebengena from different izindawo abanye America, abanye Botswana, abanye South Africa, abanye kuphi sebengena kakhulu bafike ebasiza ke labo bantu baphosela lokho abakuphoselayo kodwa kwamanje siloke saqoqa izimali inxa ukuthi akupheleli lapho kuzafunakala ukuthi kube le specialist ezakwazi ukusiza laphana inxa ukuthi bathi no ilihlo alilimalanga enzima kodwa nje isigodo sambe eceleni sambe eceleni ilihlo lisele lingathi lisefa sozozwa manje kuphelele makusiyaphela nje mhlawumbe iviki sebekwazi ukuthi babheke kahle ngoba sakuhamba namascan namascan kodwa ke siyabonga kakhulu lokhu elisenzele khona lingu studio 7 sithi lingadinwa nakusasa sibonga lo mahlabezulu labantu bonke izwe lonke izimbabwe yonke ethe yasiza ngokukhipha izimali kulezi ndleko ezifunakala bakhona ababheke ingane khona le bese Harare nabahambe nayo so bekufunakala imali eziningi kakhulu ngempela ebezedlula i-community so ke siyabonga kakhulu phana ngelokhu elikwenzile sithi lingadinwa la kusasa.
Umnumzana Dennis Vanda yisakhamuzi seMpandeni ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Amasocha e-Israel aweqembu eleHamas elePalestine aqhubekela phambili elwisana esihlengeni seGaza. Ingcwethe ezibona ukudlelana kwezizwe zomhlaba zithi abathindeke kakhulu ngalimpi ngabesiPalestina abakulindawo ababhekane lobunzima bokulahlekelwa imizi kanye lokuswela usizo lokudla, ukwelatshwa kwabalimileyo kanye lokunye. Ibutho le-Israel libike ukuthi libhombe indawo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu ngolwesibili. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba i-Israel yengezelele ukubhomba kwayo eGaza kusukisela ngomvulo emini, njalo ibutho lamaPalestina lalo lihlasela liqonde e-Israel. Iziphathamandla zebutho le-Israel zithi ibutho lazo seligombolozele elinye lamadolobho amakhulu eGaza. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lolandela izombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Wena kusegcekeni ukuthi uhluphe sibalale ukuthi phela abantu abakhuluma into abangayenziwe. Esikhanyele ukuthi ukuma kwempi ukuthi ukuthi into iphelile, kodwa ngesibona ngathi bakhona abantu abavumayo bona ama-Israel bevuma into abangayenzi. Besifisa ukuthi nabana amaPalestina beGaza bona bawise into bayise phansi, kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukutho yokuthi nabana nje babebesibisinile bona sebeyalokhu sebeqhubeka bebedizizi and khonokho kubuhlungu.
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwabalwa kukhulumisana kwamisa impi okwesikhatshana. Ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ikuthi hayi kuhle kuphele laphana?
Eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akulampi esiyaqedwa ngumbobho kumbe yaqedwa ngamamisayili kumbe yaqedwa ngamabhomba. Impi zonke yebo kuyaliwa kutala ngembobho kwenziwe konke, kodwa impi zonke ungakhangela kuze zine zeziiduukuya ngokukhulumisana. So qasile ukuthi iy'ngqeda zombili lalabo singathi thina ngomlamulankuni basondele eduze izindaba zombili bakhulumane lazo impi eyindlela yokuthi izi, ngoba nxa kuthi izamiswa yibhobho kumbe ngamabhomba kwenzakanye kuzaliwa for the next 10 years lokuliwa. So into enkulu ikuthathisana phansi kuyenzwane kube nomlamulankuzi ongathathi hlangothi uqhongozela lokhu uhlupho siwala umlamulankuzi abani hlangothi nomlamulankuzi asozathi hlangothi foza xaye babiza kunyanya izinto ebonti ziyahlonizwa iy'ngada zombili, yikho kuphele okungeza impiliyana ifike ekugcineni.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe, njalo wayengumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ekubandla le-TRCC. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, yena-ke odabuka eFelabusi eMathabeleland South kodwa khathesi esebenzela ekwele Island. Unkosikazi Mafu ulenhlelo ezidala imisebenzi yezakhamizi njalo encedisa asebeluphele.
Into esiyenzayo ukunceda uzulu okwakuqala, we try to create jobs. siyazama sibili ukuthi uzama ukuthi emaplazini amshiwa abaningi liyalibona ama-videos ami ame-farmer, so I try ukuthi i-farming yami engahlaleli ingane ngiyi-extend inkulu ibe nkulu kwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi. It's not only that kulokunye nje amabhizinisi e-town lawo engiwenzayo, but uyabe ungayisikho ukuthi ufuna ukukwenza okunye, uyabe ukwenzela ukuthi bakithi abantu bakithi bathole imisebenzi. Bese kusithi nxa sokusuka lapho ngiyazama ukuthi ngithi kule SOS i-children's home lapha mangisiye ekhaya, I always try to have a little suitcase for them ukwenzela ukuthi nginike abantwana, fike nginike abantwana labanentandane leziyana ezilapha ebayangazi nje SOS sijayelane kakhulu, siyancedisa. Bese kubuya entembeni, I'm sure liyalibone ngayithi nxa ngihambe labantu abami uyabe le birthday sisekhaya, siyahamba siyoyenzela i-birthday laphana entembeni ezalukazi ndlamaxhegu. Laphana ngizama ukuthi abantu abami labo bafunde babone umntwana abe le birthday, bese sithi instead of futhi ngunike ama-present akho for the CM mntanami, asenzele ogogo labokhulu, sinike ugogo lokhulu maybe sibanike kumbe ngamablawuzi kumbe ingubo kumbe izigqoko, siphinde sibaphekele ilunch, sidle labo ilunch lekhekhe lomntwana leliyana. Into engayinanzelela abantu abadala bakithi they crave for sugar, bayazithanda izwitsi, bayalithanda ichukela, but kuyasindela kakhulu, ayikho nambijana. Kuyafana nale mpuphu entembeni laphana ezalukazini bakithi ababe belakho, kuyasilela. So ngiyangithi ngingavuna ngithathe ingxenye yomumbu wami ngiphinde ngiyedonetha futhi lalapha. Bese kuzokuthi ekhaya esigabeni lapho emzalwa khona, ngiyathi ma ngihambile ekhaya in memory of umamazala wami labogogo bami labokhulu bami, ngiyahlanganisa abantu abadala ngipheke nje babuye sibe ndawonye, ongela amathenisi ngizama ukuthi ngimgqokise amathenisi, ongela sigqoko ngimgqokise isigqoko, ongela qhiye ngimqhiye, njalo njalo. Sikhuliswe njalo Dube, sifundiswe yibo.
Yes, ngathi kuyini okwenza ukuthi wenze khonokho wenzela uZulu?
Kungenzekala ukuthi kungabe kusenziwa indlela engaphula ngayo mina ngondliwe isiphofu. So bengibona abantu abaningi bebuya laphana bezosiza. Kwakukhona umama owayethethwe ngumbalisi umpofu umisheki owezulube eFlabosi. Ngambona unkosikazi wakhe umkakhe wayesithi mayeholile every month, wayethatha 2 kg chukela, amahlamvu akhona, isinkwa sakhona, isepa yakhona, amafutha akhona, abise esiphofini lesi esingondlayo azomnika. Ngangikuhawukela, ngimhawukela, ngukhulekela ukuthi uNkulunkulu ungenzelani ngibe njalo. I can say that's the foundation of it. Engiyaziyo ngingazombi uNkulunkulu wayevele edale wakufaka, but engakubona ngamehlo, ngakuhawukela, ngakukopa, ngakwenza kwakukumama yena lo kuthiwa nguNatalet uMrs Mpofu weJulubi. Ngakopa kuye lo Mrs Ndlovu uMasibando wayefundisa esikolo uNambeki. Ngahamba abona besenzela isiphofu lesi izinto ezinhle kakhulu on a monthly basis. So ngakuhawukela lokhuyana, angazi kumbe kungabe kwasukela lapho, okunye kungaba kusekudalweni.
Singathi abantu bathini nxa ubasiza kangaka?
Abantu banesibongo esimangalisayo, angifuni ukuqamba amanga. Abantu bayabonga sibili, futhi isikhathi esiningi nxa wenzela umuntu nje lowana umuntu appreciate-ayo usuka laphana, angifuni ukuqamba amanga. If you have spent maybe ubuspende $20 emuntwini, kwesinye isikhathi uyathi nje usenza ulutho lwakho mbe isivuno sakho ubone nje sokumultiplyile ngendlela obungakhangeleli. Yinto enye engayifunda ngempilo, ukunika I don't think it's a loss. Ukunika nxa unike ngenhliziyo yakho yonke vele kuyaphenduka one way or the other. Kwake kwaba lo mnyaka engake ngahamba ngisiyanika izalukazi ekhaya, ngathi vela khona ngachawa liphepha elalisetshenziswe ngumuntu ukuzihlikihle vela ngaphandle Dube. Bandihleka abantu babulawa zimbaba. Xa ngithi ngithi iphepha leliyana ngibambe, mina ngibona ukuthi ngemva lingcolile i-advert eyendlu yayiku-auction. Nxa ngisithi i-advert liyana ngithi ngikhuluma lo mkamajuza, ayithatha ngapha imali uvela idlalisa ekhaya kangaka. Kayiye ngibone yindlu ukuthi uyi-$2,000. Ngayithenga leyo ndlu nge-$2,000. Mina bembuye mphethe imali ngifuna ukuthenga indlu ye-$10,000. But I got the house for $2,000. Ngivela spenda about $200 ezalukazini le maxhekweni. So ngafunda isifundo from then and I've always experienced that.
Yeah, phozela ukugcina mama.
Hayi, mina engakucebisa ukuthi bakithi ukudubeka bakithi ngokomuntu wonke. Ma usadopa lawe, dlana lesihloko sakho, dlana lo dubekileyo, dlana lo mbonileyo, yena lo uNkulunkulu asoze simbone madevu, sebenzisa thina ukuthi asize abantu bakhe abadubeke.
Lo ngunkosikazi Sithole odabuka eFelaphusi obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDublin e-Ireland. Live talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sixoxa ngezijeziso ezifakelwe abeZimbabwe ngeleMelika abavimba abanye ukuba bavote bekhululekile kukhetho labephula amalungelo oluntu ngokubancitsha amavisa okungena eMelika. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.